siyabonga jonga lo Chris amachonova kwethu yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ka 7 ngozibandlela 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wanamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Isikhathi sokulima kathesi abantu labo besebelenhlanyelo sebeyifake phansi. Abanqa bebahlukuluza bebeze njalo ngesikhathi esinje. Beqale bebatshengisa lapha ababasa khona. Bebancedise ngempahla bebathwalele bebancedisa lokulima.
Amapolisa abehlomile abikwa ixotshe imoli ezedlula amakhulu amabili emazoe lamuhla ukuze baphandele umsebenzi wokuthi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe asungule ibhizimusi yokulondoloza inyamazana zendle kulindawo.
Kube lezulu lela elibe lesidumo lakhukhula umhlabathi, lakhukhula izindlu, lathwala lengane umntwana ole 6 years, lamhamba laye okwemango e3 kilometers, bathina sebemthola umntwana lo vele esebhubhile.
Imuli ezidilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula eMtare ziqoqa ukusa umunicipala waleli dolobho emthethwandaba ngoba sokuvele ubufakazi bokuthi izindlu lezi zakhiwe endaweni etotayo njalo engalungelanga ukuhlala abantu.
Ikhansili yakoBulawayo iqalisa ukuvalela abantu amanzi abalezikwelede lanxa lokhu kunqunywe ukuthi kwephula izimiso zesisekelo sombuso esitsha umthethwandaba waphezulu we-High Court nyakenye.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Amapolisa abehlomile axotshe imuli ezedlula amakhulu amabili 200 eplazini le-Leonard Farm number 10 emazo. Lapho njalo imuli lezi zibikwa zesithi zitshelwe ukuthi lokhu kwenzelwa ukuthi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe enelise ukusungula ibhizinisi yokulondoloza inyamazana e-Game Reserve kulindawo. Abanye abahlala kulindawo abadiliselwe izindlu batshele iStudio 7 ukuthi baxotshwa nje sebehlanyele izilimo zabo emasimini kukanti le mpahla zabo sezihlala egcekeni ngesikhathi izulu lingana loba nini. Abantwana babo babikwa bengasoze benelise ukuya ezikolo lapho zivulwa. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights itshele iStudio 7 ukuthi ukususwa kwabantu laba akukho emthethweni ngoba umthethwandaba waphezulu wakumisa lokhu. Njalo inhlanganiso le isithumele iqula lamalunga ayo ukuyahlolisisa lolu daba. Isikhulumi samapolisa unkosikazi Charity Chalamba ubikwa isithi usahlolisisa lolu daba engakachasiseli abantu okwenzakalayo. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Max Mgandla, isiphathamandla senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe, Liberators Peace Initiative.
Yena umaxotsha loyo ngalalungelo lokuhlukuluza abantu ngendlela enjalo. Isikhathi sokulima kathesi abantu labo besebelenhlanyelo sebeyifake phansi. Akunamuntu ongaphezu komthetho, umthetho ufana nale Bhayibheli. Ngekho thena mina ngingcono ngingaphezu kweBhayibheli. Abantu labanqa bebahlukuluza bebeze njalo ngesikhathi esinje. Beqale bebatshengisa lapha ababasa khona, bebancedise ngempahla bebathwalele bebancedisa lokulima. Ngibe sengikhangela bona laba abantu bangena njalo. Beze bengena eplazini lelo kwakungela format etshengisela ukuthi khona umuntu lo ungeniswa yiwovedi yini kumbe ungeniswa ngabe land committee. Kuzahlupha kusasa. Kanti abantu abangena khona emaplazini lapha bengatshelwanga, bengelancwadi zokutshengisa ukuthi khona bavela kuphi usabhuku, bavela ngaphi, kwakuhlalwa njani. Yikho khona lokho esasivele sikutsho kusukela ekuqaleni ukuthi liyeve olunye uhlupho lolu lokuhlukuluza abantu. Kuyephegwa kubona ukuthi bahleze endaweni eqondileyo emadlelo amasimu nanka, baza kwenza izikolo zabo laphana, i-shopping center laphana. Akusenge ukwenzakale lokho. Abala right yokuthi vele bebe khona laphana ngoba kabala ngisho iphepha abangahamba ngalo e-court. Bahlezi nje kuphela khona laphana nje esilengini. Kathesi sebexotshwa ngoba amavoti sedlulile, sebexotshwa futhi kathesi. Pho ke basiwa ngaphi? Ikho lapho esingafuni khona ukuthi khona sibona abantu bakithi lokho behlukuluzwa ukuthiwa phambili.
Siyananzela njalo ukuthi imuli yakoMgabe ilempahla eziningi ezithile kulindawo njalo yathenjiswa omunye umhlaba. Njalo kayikho kathesi elizweni bavakatshile. Kambe lokhu ikubathabisa nje kuphela njalo bona balelungelo yini lokuthi babe impahla eziningi kuleyo ndawo?
Hayi, impahla bangabalazo eziningi kuleyona leyo ndawo. Kabe kuqondile izimali zabo kumbe bathengile kumbe bathathela abantu impahla kayi ifana nale mali ukuthi kayilala phela umkhawulo khona. Kodwa itholakala njani impahla? Kungani abantu besiba lalaphana 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 kanti bahola ngapi? Kodwa khayilani phela ilizwe liyawa. Umkhondo wamakhampani avale imali kasilayo. So laba bahlukuluzwa nje labo labo bantu labo ukuthi bethi bona mayuyu hayi ayisikho lokhu ngabakho. Onika i-directive yena lokho sengubani? Umuntu okhokhela kuhle abantu uthi hayi kasimeni ngalokho mina ngimazi upresident wami esihlale sithena one muntu kabe le plaza lakhe eliyi-1.
Lo umnumzana Maxim Gandla isiphathamandla senhlanganiso yabalwa imbi yenkululeko eZimbabwe Liberators Peace Initiative.
Don't take my number. I'll sohlangana kwi-Facebook. I don't want your number. Sohlangana kwi
VOA Ndebele ku Facebook sesikhona. Akusthande VOA Ndebele Facebook.
Sohlangana kwi Facebook. Angitshune profile.
Yebo.
Sohlangana kwi Facebook.
Imoli ezisishiya kalombili ezitilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula emtare zilako ukuhambisa emthethandaba umansipala walelo dolobho lenkampani eyakhe izindlu lezi ngemva kokuba kuvele ukuba lezi zindlu zazakhiwe endaweni etotayo njalo engalungelanga ukuhlala abantu. Lokho kuvezwe ligqweta njalo engomunye wabaphathisa imuli lezi umnumzana Arnold Tsunga namuhla. Utsunga uthi imuli ezihlaselwe lizulu leli kulindawo zingamachumi ayisithupha. Okwamanje abantu laba bahlaliswe esikolo njalo abanye bagcinwe izihlobo labangane. Izulu leli eline kakhulu ngesikhathi sekhisimusi libulale umntwana oyedwa emtare njalo ladala umonakalo omkhulu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Sixoxelo Tsunga wachasisa okunenge.
Kube nezulu lela elibe lesidumo lakhukhula umhlabathi, lakhukhula izindlu, lathwala lengane umntwana ole 6 years, lamhamba laye okwemango o-3 kilometers, but singasemthola umntwana lo vele esebhubhile. So imuli ezingu-60 zigcine sezisuswa lapho esihlala khona ngenxa yokuthi kungasahlaleki. 20 bakhona abahanjiswe esikoleni esithiwa yi-Murawa School, abanye abayi-40 bangena emizini yabantu khonapho ejikangadangamvura. So hayi kube lo ncedo sibile losuke ebantwini bemutare kulo sizotha ngu-Gertrude Chimange lobhuti othiwa ngu-Pasmo Nyakureba bancede kakhulu be-organize ama-churches ukuthi benike uncedo isikafu, izigqoko, ingubo, le miganu izinto zokusebenzisa ukuthi abantu behlale kahle. Ngakho-ke ngibona ngathana abantu bemutare babe lo musa omangalisayo.
Kule mizamo yokuncedisa abantu laba okwakha njalo izindlu zabo lemizi yabo na lingadlula leli zulu?
Kumele kube le mizamo nalo. Abaningi bakhona bazakwanisa nje ukuthi bebuyele emizini yabo ngenxa yokuthi amanzi abe seyehlele. But kule muli ezifika 8 ezikhanya kuzahlupha ngenxa yokuthi indawo lapha babenikwe khona ukuthi beyakhe izimizi aseyondawo eyakhe kayo indawo emele ibe indlela ehamba amanzi uma kungaba lezulu eliningi. Ngakho-ke ukuzenzakala ukuthi i-City of Mtare lo muntu owayethiwa i-property developer othiwa ngumaruni bayaphikisana bejikelana ukuthi hayi ayisithi ngulo lowo esithi ayisithi ngulo. So kusho ukuthi abantu laba okuzenzakalayo ukuthi bazohambisa iy'ndaba zabo emthethondaba. Ngakho-ke ngibona ngendaba yakhona izagcina isiyindaba ehanjiswa kumagqwetha ukuthi ehambe emthethondaba.
Umnumzana Arnold Tsunga ligqwetha elulela ilungelo loluntu sixoxela esemtare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhansili yakobulawayo isiqalisile ukuvalela izakhamizi amanzi ikakhulu kulezo ezilezikwelede lanxa lokho kunqunywe ukuthi kwephula izimiso zesisekelo sombuso esitsha ngumthethwandaba waphezulu we-High Court nyakenye. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhansili yakobulawayo iqhubeka ngalolu hlelo lokuvalela abantu amanzi phakathi kokukhonona okukhulu kukaZulu othi kumele izakhamizi zingavalelwa amanzi kodwa zinikwe ithuba lokuthi zibhadale lezi zikwelede kancane kancane. Ikhansili ithi izakhamizi seziyikweleda imali phose izigidi ezilikhulu zamadola i-$90 million ekhwele ivela kumathumi ayisikhombisa ezigidi i-$70 million umnyaka uqala nyakenye. Umthethwandaba waphezulu owe High Court nyakenye unqume ukuthi ukuvalela izakhamizi amanzi ngenxa yezikwelede kwephula isimiso sesisekelo sombuso esithi wonke umuntu ulelungelo lokuthola amanzi ahlanzekileyo. Umnumzana Roderick Fayayo, umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi bona njengenhlanganiso bakholwa ukuthi amanzi alilungelo lomuntu, kungakho izakhamizi zingeke zavalelwa amanzi ngoba lokhu kufaka impila kahle kaZulu engozini. Uthi lolu hlelo lwenziwa yiCouncil ngenkani ngoba umthethwandaba wakhipha isinqumo sokuthi amakhansila wonke elizweni angavaleli uZulu amanzi ngenxa yezikwelede.
Izakhamizi zakobulawayo zithi lokukwazi ukufuni lokhu. Sesike sakhokisana after that sasisihlala phansi sithi council siyitshele ukuthi hayi lokukwazi ukufuni sabonisana. Kodwa kwakhanya ngani hayi kasizwanani le council ngoba i-council inganethi yena ithi hayi yena iyakhontinyusa yaphambili. So hayi nasingayifuna ukukhontinyusa yaphambili. Isenza ekwazi ukuthi izakhamizi kayikufuni hayi kulungile kasina problem lako konoko.
Isakhamuzi unkosikazi Rita Maphala uthi ikhansili kayisebenzise yona leyo imali endutshwane eyithola ukuqhuba inhlelo ngoba izakhamizi lazo azilayo imali edingakalayo. Uthi ikhansili ngeke iqamule isinqumo somthethwandaba izenzele santando ngoba layo kumele ilandele izinqumo ezibekwa imthethwandaba yelizwe.
Mina mbona kungasombono omuhle ukuthi i-City Council yakobulawayo iyamelana lalokhu kwakukhulunywa yi-High Court ukuthi abantu bangaqunyelwa amanzi ngoba abantu bonke beZimbabwe balelungelo lokuthi bathole amanzi ahlanzekileyo. Njalo ayisikho ukuthi abantu bakobulawayo yibo abalemali ukwedlula abanye from amanye ama-towns ngoba kwamanye ama-towns abasaqumele abantu amanzi.
Ngonkwenkwezi nyakenye umahluli womthethwandaba we-High Court uJustice Nembiri Bhunu uthe akukho emthethweni ukuvalela izakhamizi amanzi. Wathi u-Section 8 we-Water Bylaw Statutory Instrument 164 of 1913 awuhambelani lesisekelo esitsha sombuso. Ikhansili ithi bikhangele ukuthola imali engaphezu kwezigidi ezilikhulu zamadola nyakenye i-$103 million kodwa izakhamizi zabhadala ithumi lantathu lezigidi kuphela i-$13 million. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingunothando Spanda.
ELeNetherlands seliphe uhulumende weZimbabwe usizo lwemali yokuphatheka kumbukiso omkhulu wezokwethekelelana ozakwenzelwa kulelo lizwe kuyona le inyanga. Umphathintambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe uthi lokhu akusoze kuphathise kangako ngoba eleZimbabwe kulilizwe elibiza imali ephezulu kuzethekele nxa kuqathaniswa lamanye amazwe afana le-Egypt. Kubika uMavis Gama.
Embikweni wakhe wokwemukela usizo lwemali evele kwabeNetherlands owenzelwe ehoteleni yeRainbow Towers lamhle kuseni, uMzembi uthi kumqoka ukuthi zilungisiswe inkinga uhlangothi lwezokwethekelelana olubhekane lazo, kakhulukazi olwenhlawulo okumele ikhutshwe ngabaza kuleli eqonge kakhulu okuyisimo athi sesixotsha izethekeli ukuza kuleli. Umnumzana Sindiso Ndlovu wasemzini weGlenview eHarare utshele iStudio 7 ukuba uvumelana lombono kaMzembi ethi yikho okungumgoqo kuzethekeli ezivela kwamanye amazwe zingasabuyi endaweni lezi.
Lelo yiqiniso, qiniso ngithi ngiyavumelana laye ngoba sinxa sikhangela khathesi ifuel on the international market iyehlile iprice by about half, but lapha eZimbabwe ayizange iyehle ngisho. Ngihamba ama-service station 3 months ago, 6 months ago, lokhu yiyo neprice awuzange batshintshe.
Uthi uNdlovu lesi simo yiso esenze lozulu weZimbabwe okubalisa laye behluleke ukuyazethekelela lezo ndawo lanxa befisa ngoba bengayanelisi indleko yakhona ethi sekungumlando kahulumende ukuba athathe amanyathelo ukuguqula lokho.
Abantu emazweni le bengakafiki lapha thina sibe sesifikile. So sithi uhulumende kumele abone ukuthi engangenela kwezentengo khonapho ukuthi kwehliswe. Njalo ukuthi ibizwe leZimbabwe limnyama nje ngathi lingcolile emazweni. So sifuna libe linjani lisibange ibizwe lithandwa futhi abantu abaningi khonale.
UMzembi uqonqosele abaphatheke emsebenzini wezokwethekelela ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokululungisisa lolu daba oselubuyisela muva intuthuko yokwethekelelana kuleli njengoba zikhetha ukuya lapho ezizakwanelisa imali elulutshwana okuyikulahlekelwa kwelizwe yileyo mali. Ngakolunye udaba, uMzembi osaphethe njalo ugatsha lwezemvelo uvikele inyathelo leZimbabwe lokufuna ukuthengisa indlovu emazweni afana leChina, United Arab Emirates, leFrance. Wengeza ethi lokho okwenziwa nguhulumende wakhe kusemthethweni njengoba lezo ndlovu seziziningi okwedlulisa amalawulo sezingasaneli lapho zihlala khona. Lokho kuza ngemva komkhosi ohlatshwe zinhlanganiso ezilwela ilungelo lenyamazana zendle zamazwe omhlaba ezilobele uhulumende wakuleli lamazwe okuthiwa afuna ukuzithenga lezi ndlovu. Incwadi yezikhalazo zikubeka sobala ukuba okwenziwa iZimbabwe lala mazwe kungalunganga ngoba kuyikwephula ilungelo lalezo ndlovu njalo kulucuku kizo. Kodwa uMzembi utshele abekade bekulo mhlangano walamhla ukuba khona ezaphendula leyo ncwadi yezikhalazo elotshelwe uhulumende zinhlanganiso ezingamachumi amathathu lezi zisitsho ukuba kungani zisithi mazingathengiselwa amanye amazwe lezo ndlovu. UMzembi uthi kayikho ngenye indlela ngoba seziningi kakhulu lezindlovu ikakhulu endaweni yeWange Game Park athi ziqhubeka zibangela umonakalo kwezemvelo lapho zitholakala khona okuza kuba ingozi enkulu kizo lakwezinye inyamazana zendle ngoba seziswela amadlelo ayanelayo le ndawo lapho zingahlala njengoba esetshabalala amahlathi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukudilizelwa imizi. Abantu bedilizelwe imizi emazowe ngamapholisa kuthiwa kabasuke ngoba umkami ongameli unkosikazi Grace Mkabe usefuna ukusungula ibhizinisi yokugcinela inyamazana zendle kulindawo.
Thumelani text message kunombolo isithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Okwamanje othanisilethulele umdlalo wokulingisa oweqembu lakobulawayo elizibiza ngokuthi yibulawayo show.
Ngoba wala masels alibona into zokuthenga into zemzini kazenzi singuthaka amafutha loba amanzi ka
right mfana wisikwede singumampara wethu
lawo sokusefanani
zana phela sengikwazi nxa sifuna ukukhonja amankazana senza njani nje
senza njani sok.
Amankazana athanda amajidala ama-familiar faces. Angasoma strangers, Jay.
But thina singama-stranger, Jay.
Mana ratuni le plan. Uyabona sihamba lapha nemagrosa so. Sifike sidraw attention blind. Ucheri vele bahle basibone. Vele nxa sithi ethe my sisters kipan. Uyahle ethi, hi, your face looks familiar. Do I know you from somewhere? Vele yahle bengowethu vele. Ngoba after kudraw attention siyabe sesilama familiar faces.
Sure, Sox. Manje say stranger, ni attention, Jay.
Ungayigayi rato, Jay. Ngesikhiwa abathi everything is chiki-puki, easy-peasy stuff. Asifaya, Jay, sekuba ngama-familiar faces.
Eh, Jay, that's fine.
Itay, my bra. U-advertiser, nigatilap.
Hello, gentlemen. I represent the Buy Zimbabwe campaign.
Iwini ikonoki by Zimbabwe.
By Zimbabwe is a competitiveness and empowerment driver whose mandate is to unlock the country's potential through a structured aggressive support of the production and consumption of local goods and services.
Mana ngesikhiwa kancane. Ngankuza kahle kahle ukuthi abantu kumele bathenge ama local products.
Yebo baba.
Manje siyabe sibenefitana ukuthenga ama local products.
Nqale ngathenga ama-local products akobulawayo. Lizenza ukuthi la ama-industries enza lawa ama-products akhule njalo aqhathe abantu bakobulawayo bangene emsebenzini. Kube kanti nxa lithenga okuvela kwezinye indawo, liyabe linothisa abanye abantu, hayi khona abakithi lapha kobulawayo.
Ya kulomkanje kodwa ukuthoyo lokho. Manje wena lokho umile khona apho phethe indaba ezimnandi kangaka. Wathi sikuncedise thina nge-campaign yakho leyo.
Okay.
Ratandi kutshelile ukuthi everything is chicken pookie. Asahambe se-draw attention. Jevele sihle sibe ngama-familiar faces.
Attention all shoppers. Bantwana base-BYO sile important announcement.
Hayi bhuti, alivunyelwa ukukhuluma khonapho.
Uthule ulalele wena. Ebantu kudala likhala ngokuthi alamsebenzi. Ama-industry avala ngoba wala ama-sales. Aliboni into zokuthenga into zemzini kazenzi. Singutha kwamafutha loba amanzi kagesa. Sungathi nge-local stop kawugesa.
Akuthengi sefa leyo omunye uzothola umsebenzi.
Sungathi nge-local futha kawupheki.
Akuthengi futha lelo omunye uzothola umsebenzi.
Sungathi i-local beer kawunathi.
Akuthengi ibhiya leyo for umshado lobi party.
Sungathi i-local product.
Unothisa bemzinela kikhali ngena manzi. Masehlisi namba yabo love emasitini. Masingathengi local baza siqhatsha bathini. Bye local, still the focus. Mthwakazi mawungena supermarket magogo obakwazi.
Arati chuma gogo sikisting abafazi.
Hey my sister chia lo kuyaqubula amathangazi.
Kukithi kithi kithi wawunga woza. Kobula wayo sithenga ama locali wodwa.
Bye local, still the focus. Mthwakazi.
Kukithi wawunga woza. Kobula wayo sithenga ama locali wodwa.
Bye local, still the focus. Mthwakazi. Bye local, still the focus. Bye local, still the focus. Bye local, still the focus. Bye local, still the focus.
Excuse me, we received a report that two hooligans are disturbing customers in a supermarket.
Socks, nasi chiti chega sambi.
Sharp, mchita sesbacheli ilukuti batenga ma local products. Manji problem so yi local police.
Ah, Socks, anti abo namba plan ako got. Supo so aspo pisa katis. Ah, but versus le attention playing da?
Yeah, by local, squatty mampara.
Floppy XP.
Lo balaleli bomdlalo wokulingisa oyiqembu lakobulawayo elizibiza ngokuthi yibulawayo show lisinika indaba ezitshiyeneyo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leCapes United seliqeshe isizalwane selizwe leNgilandi esihlala kwele South Africa uMark Harrison njengomqeqeshi walo omutsha, kubika uJoseph Njanji.
UHarrison uthatha isikhundla esitshiwo nguTaurai Mangwiro oseqeqesha iqembu leHarare City njalo uzawube encediswa ngufungayi Tostar Okwashi oyindodana kamqeqeshi uSteve Kwashi owakewasebenza kilo iqembu leCapes United eminyakeni edluleyo. UTostar uke walidlalela iqembu leCapes ngeminyaka yama-1990s kanti omunye njalo umdlali oke waduma edlalela iqembu leMakebhekebhe uBrenham Siska nguye okhethwe ukuba umqeqeshi wabonozinti. UHarrison uzalelwe eNgilandi ngomnyaka ka-1960 njalo uke wadlalela amaqembu agoqela eleSouthampton, iPort Vale, iStoke City khona lengaseNgilandi edlala engunozinti. Ngomnyaka ka-1984 udlale elizweni leSouth Africa edlalela iqembu leHellenic, ikanti ezokuqeqesha uziqalise yele ukudlala ngo-1989 njalo ubuya kuqembu leCapes United esuka kuqembu leGolden Arrows elidlala kusigaba seDivision 1 khona leSouth Africa, lona aqale ukuliqeqesha ngomnyaka ka-2013 esuka kuqembu leChippa United. Uke wasebenza lamaqembu amakhulu afana leBristol City kanye leEverton khona leEngilandi. Ikanti uke waqeqetsha leqembu elimela ilizwe leBangladesh njalo uthole isithupha sokuqeqetsha seUEFA A yeleminyaka engamachumi amathathu lantathu. Akusikho kwakuqala ukuba iqembu leCaps liqatshe umqeqetshi ovela ngaphandle kwelizwe njengoba like lasebenza labaqeqetshi abagoqela uFew Days Musonda waseZambia kanye loSean Connor waseIreland. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu leZimbabwe A likhangelele ukuqhubekela phambili lidlala kuhle lapho elizadibana khona leqembu leCanada emdlalweni wesibili ohlobo le-One Day International enkundleni yeHarare Sports Club kusasa. Iqembu leZimbabwe A linqobe ngamaranza likhulu lechumi lanye emdlalweni wakuqala ngolwesibili. Ngimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Kunjalo nje umqeqeshi weqembu leZimbabwe Cricket umnumzana Dave Watmore namhla ukhethe iqembu elilabadlali abalichumi lanhlanu elizaphatheka emidlalweni yeWorld Cup kwele Australia leNew Zealand ngenyanga ezayo. Abadlali laba babalisa uElton Chikumbura, Iskandar Razabat, Regis Chakava, Tendai Chatara, Chamunorwa Chibaba, Craig Evin, Tafadzwa Kamungozi, Hamilton Masakaza, Stuart Matsikinyeri, Solomon Mire, Tawanda Mupariwa, Tinashe Panyangarara, Brandon Taylor, Prosper Utseya, LoSean Williams. Sikhume ingcwethi ecubungula izemidlalo umnumzana Muzwethu Hadebe sambuza ukuthi ulibona njani leli qembu.
Sibona kuba nabadlala debevele bedlala kuqembu leZimbabwe yiwa bakhethileyo njalo kukhangelele ukubana beqhubekele phambili ngomsebenzi. Kodwa sizananzelela ukuthi kulabanye abathe bathola amathuba okubana babuyele njalo kumdlalo nalo okugoqela uMatikenyere. Ngakho-ke kukhangelele ukubana benze kakuhle. Njalo kuzajabulisa abaningi yikuba khona njalo kukaSean Williams, abaningi bayamazi ukubana udlala kakuhle kodwa ubethola amathuba aphinde njalo aphume kuqembu leli leZimbabwe. Usethole leli thuba njalo ukhangelele ukubana bencedise ukubana iqembu leZimbabwe lizame ukudlala kakuhle kumdlalo weWorld Cup.
UProsper Utseya ukhona la kuqembu leli kodwa uzakhumbula ukubana wafakelwa imigoqo yokubhowula yinhlanganiso ye-ICC. Ungathini ngalokho?
Kuyinto enhle, sizananzelela ukubana ubekhangelisiswa kukhangelwa ukubana okwakhathesi ngabe esesenza kanjani lokho abakuthi yi-rehab, okutshengisela ukubana kuhle ukubana ebe esekhona njalo eqembini. Kodwa sokudingeka ke ukubana kukhuthazwe ngabaqeqetshi kanye labanye adlala labo ukubana leli lithuba lakhe elihle lokubana aphendule njalo adlale umdlalo we-cricket ophezulu.
Umnumzana Muzwethu Hadebe yingcwethi ecubungula ezemidlalo sixoxela ekoBulawayo.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola ngeWhatsApp owakuqala uvela kumlaleli wethu othi linjani ntathele izindaba, ngilethemba liphilile njalo liwuqale ukumnandi umnyaka omutsha. Mina nginguzinhle ngisetsholotsho, ngithanda ukukhulumisa imuli yangakithi kodumani yonke. Ngithi inkosi ilenzele umusa kulo umnyaka, ngiyalithanda lonke.
Sibili njalo ingiyokugcina ihamba kanje. Uthi umlaleli, mina nginguPetro Sinyoni, ngibonga lumsebenzi wenu omuhle elisenzela wona. Ngibulisa abafowethu abasekhaya eGreystone, ngiyazi bayaluthanda lolu hlelo.
Lani lilakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni. Lithumele i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com.
Inombolo zethu ze-WhatsApp 202-465-0318. Inombolo njalo 202-465-0318. Siyatholakala njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. La ku WhatsApp sikhona ku voandebele.com/voandebele.
Hayi ke isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami owenu untungameli Nkomo lilale.